Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyangomela ukuthi abe le uniform ephelele izicathulo amabhulugwe
izikolo ziyavulwa namuhla ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees
ungananzelela intatha zindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi yi-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe.
Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla intatheli zindaba zeZimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxanje uhulumente esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zaseUkraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Ngakolunye uhlangothi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lendingeko ezigoqela ama-uniform lengwalo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iyamalgamated rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi ababalisi abala mali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo. Ababalisi bathi bafuna ukuhlawula amakhulu amahlanu alamatshumi amane amadola emelika i-$540. Umkhokheli weATUZ umnumzana Obed Masaraure lo mkhokheli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firajou batshele iphephandaba leNewsday ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhadalela abantwana bababalisi ama-school fees. Abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees. Sixoxe lomzali oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Tembelani Dube.
Zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyangomela ukuthi abe le uniform ephelele izicathulo amabhulugwe amayembe amajezi njengoba kunje kwisikhathi somqando konke khonoko kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo bafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunda ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ngakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko kuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport la sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelileyo i-diesel i-petrol ikubo $1.60 something kodwa katesi kubo $80 something, $70 something. Konke konakana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesikhwelile futhi ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into le mali yezisebenzi ngoba la iphuma khona phana emalini ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuza kubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubeke lokhu ziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqhathanisa lokuthi emkambo letshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engagcinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqhathanisela ezinye izimali emikambo lapha, kusho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabingaqansanga kakhulu, kodwa nxa sesiyiqhathanisela ukuthi emkambo kungabe kuyimkambo lemnyama leyensitha ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu sibeke kuleliyana izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke, kodwa-ke loyo abephethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khonoko ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqhathanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphongi ukuxegaxega nje nxa siyiqhathanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehle yehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphongi untengantenga nje nxa siyiqhathanisa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olweWorld Press Freedom Day, ezinye zikala ngokuthi uhulumende uloke ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba ehazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena uke wathwaliswa nzima ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngempelasonto befuna ukumdathela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Kindness Paraza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalists Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu sile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathi Ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akulangqondo, lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television eSouthern Africa, la esaqalela o-South Africa, saqalela o-Zambia, bonke laba sebela ama-television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe, kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli zindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Ungananzelela intatheli zindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le abayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. U-Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Sukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intatheli zindaba ezidlula lezo zabotshwa ku 37 years ezabusa khona u Robert Mugabe akula lutho osolutshintshile uhulumende ukhona lokho engafuni ukuthi intatheli izindaba zibhale lokho abafuna ukubhala khona lokho ezingafuni ukuthi amaphepha andaba imsakazo ye radio le television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi bengacina bengasabafuni bengasebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha thina sifuna isimo sokuthi intatheli izindaba ziyabe zilamandla ukuvula loba iphepha andaba liphepha andaba i radio station ungayala ezehlekile yedwa umuntu leselivala hatshi ukuthi uhulumende yena ngiyothi kathesi buyani lizocela lizobhala ukuthi lifuna i television station yumthetho okhona enyikela ukusho njalo ukuthi sisabeleke sile 1 television station yethu ZBC ukumbi sile 2 le jive lesingakayibukeli
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association inhlanganiso yemisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokubotshwa kwentatheli izindaba sezehlile eZimbabwe ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokeli we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMogale Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izanu yasi siba lecinga lokuthi kungcono sichise indlu uma sifuna ukubulala igundwane lokho ngisho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize ama company industry le commerce lemsebenzi eminingi ama mines lendawo eziningi okulinywa khona lama bank badiliza ngabomo besenzela ukuthi iZCTU iswele abantu kakhulu kobulawayo edikule ngcosana yabantu
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo
iqiniso kobulawayo akusibela ama company amanye asuswa aya eHarare amanye abhidlizwa yikho ke akusena abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngama self employed people private individuals abathengisayo khothama ngalokho labo bonaba abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe sebona ngani bona sebeqachisi sebezichatha abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu siyalicela sihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization abantu ba retrenchwa baxotha imisebenzi bathi bayabuya bafica ama-firms evaliwe bathi baye ama-mines bafica ama-mines evaliwe hayi licinga lezanu lokubhidlisa ama-labor unions khathesi abantu abazisebenzelayo or self-employed people they are not unionized ababhilongi kwi-any union akula organization ngalokho asinanzelele nini ukuthi izanu vele sisesaba isithunzisayo ngibona ilizolo ku ZBC uqhubaba uMnangagwazi representative kanti abantu bahola nothing bazingqoqo zomlomo yikho ke abantu abaningi libaza kwehluleka ukuthumela abantwana besikolo ngitsho lokudla ngitsho lokugada kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli ebesebekanywa ngani yibo amachawe abasebenzi siyabonga amahlaba ezulu lonke elithe gwaqa lezwa ispeech seZCTU ispeech leso ngokubona kwethu esiqondile sibili kodwa sesifuna ukuthi sila
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uselandule imbiko ethi uphakathi kokukhulumisana nebandla le-ZANU-PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. INews Zimbabwe ithi abasakhulayo be-ZANU-PF kanye lamapolisa batshaye amalunga e-TRC ekade ekhankasela ukhetho lwama-by-elections ku-Ward 7 eHarare izolo. I-Chronicle ibika ukuba uhulumente uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle, ikakhulu ke abangani bami bonke abaselupani. Hey bakithi, silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bakithi sabheki kade nguchairman khonapha emchibini Adventist Primary School. Hawu bakithi, kufawula mahloni, kufawula isithunzi sokunyama, Satan umubi. Kungasenani hlobo zami ngegama lika Jesu. UNkulunkulu kasiduduze, sizahlangana kwelizayo iNkosi nxa isiza. Bengisathi ke mina abantu abaningi asiregister nini ngobuningi, kuthaza umakhelwane wakho, umntana wakho, isihlobo sakho, siregister nini, sizame ukufakela i-CCC izandla. Ubaba uChamisa nguye okhanya e-legitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo. I-ZANU-PF has failed this country for 42 years bebusa ye policies okuridima economy ngathi sisele amabhenki, amabhenki anganiki iprofit lekela ukubonako nokuthi ibhenki ayiniki iprofit. Amabhenki uyasecharger uzulu, amabhenki yomele anike abantu iprofit. I-industry le-banking sector ngumuntu lo mza wakhe ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye, but iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke. Ele good governance yesiyifuna yiyo yethu, ele bad governance ngekasathane esingayifuniyo. Ngiyabonga.
Sanibona ku-Studio 7, sanibona ku-Studio 7, nokhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuphawula kancane nje, lana ngikhona ngiKwaZulu Natal, endaweni bathi kusenqotho. Eyi, ngisibhekane nobunzima obukhulu bedudula, abafuni bani bangaphandle la. And nami ngendlela engibona khona, abakho wrong la bantu, bafuna siye emazweni akithi, bafuna siye kwelakithi le eZimbabwe. Amashangani bafuna baye eMaputo, eMaEthiopia, eEthiopia, wonke umuntu ongasozi South African abamfunda South Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabwe sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyukuthi nje sizophila sisentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe, ngoba izinto zakhona aziqedakali. Okunye kuyala abanye badosa bayale ngamabalabala eZANU, abantu besizwe simnyama sadubeka singaphasi kweZANU. Bantu benkosi, lalibona into enhle bazali bafowethu, nani nonke levotela yona iZANU-PF yona lebulalilizwe ibona into enhle na? Yebo, singapha ngasemazweni akwabanye abantu, kodwa siyofisa ukubuyela ekhaya thina, ukuthi lapho siyobona ukuthi sinjani, sikhulume sisekhaya. Kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota, sizovota, sizovotela bani? Mina ngokufisa kwami, ngifisa ngathi ngale lilizwe leZimbabwe lihle indlela linikeze izandla zabelungu, liphathwa yabelungu njengoba kudala kuphatha uSmith. Izinto zakhona bezingani, ziyakhanya, ziyacaca. Hayi, ngiyabonga ku-Studio 7.
Sebenzi zethu ezinhle zisebenzela smart, sesithokozela thi livuka njani litshone njani. Futhi lo mtshinji abasakazi be-Studio 7 embathanda kakhulu, ngayo kuthiwa futhi engayengababokwena khathi ngaseMbabokweni embathanda kuphela ngokusinika indaba eziyohloza ezihle kangaka. Kake ngiye endabeni le eyamapholisa lezimota lezi ezithwala abantu. Ngifuke endabeni yamapholisa ezimota ezithwala abantu. Imoto ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu, abantu bazakhala beze ngokuthula ezilongo kulomthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimota kusemthethweni akungeke kwafa kwaphela kwinto khonoko ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudrayiva but sengalimala isengayekeli udrayiva kathi singisihlalele kodwa bengingudrayiva lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizeni ngabemshikashika lami bendithwala njalo phela ngingomshikashika kodwa ke into enganginanzelela amadrayiva amaningi lapha eZimbabwe kabalamalayisensi amapholisa abakwazi nokuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi abadrayiva amakhombi lapha kabalamalayisensi vele and bayakwazi asiwomistake ukuthi badrayive bengalamalayisensi abafana laba badrayive amalayisensi aweyimali yokubhadala ukudiza emapholiseni bagcwala kuma-roadblock ngoba bakwazi ukuyadli kule dlelo khona kungaladlelwa ngike begcwala ku-roadblock yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vele angeke kuphele lokho
Yebo 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 madoda yithi ka studio 7 njani ngaphezulu kwezilwandle madoda hayi kuna siyaphila ezimzimu bengilalela nje izikhathi ezezimzimu ikhuluma ngabantu abatshontsha izinkomo nembali siyatshontshelwa sibili odonki laba pombuzi laba siyatshontshelwa zi abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezizinto ezinkomo ezidonki uze umthethi khona hayi ngihambe emaphoseni athekwa ngizigcine okwesikhathi esinganano lokhu zigcinile zidingiswa ngayo kuze abanikazi abazidingayo bezibone phela lona uyahlala uzivalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yumbuzo engilawo ngakithi khona ngani uhulumende njengobanakathi esisula amabrenda lawa kancedise ngoba imisebenzi yakhe esimbathi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio la kuma-TV ngoba ezinye idongo ngoba sezithiswa imithizo zavalwa imithiso yakhona kwesabeka idongo ezinye othola idonga indala isivuza igazi sisuku hawu kwesabeka lokho kwesabeka kungamanyala abadala ikho be right abakudaba ikwazi ukwenza i-African magic ngani yesebenza ebantwini bonakho ngoba abantu bayathandizwa abanye abantu hayi ngiyabonga
salibonani salibonani lonke kwistudio 7 amagumba manomhlaba olubingelelayo Mike Sibanda hayi ngiyabonga konke bonke abasakazi nje lonke basakazi nabonke labantu abalithi mbono nje hayi siyayibonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela abalingelelanayo emafonini kanti umuntu mangumlingelela uya hayi ngalafoni wakhuluma layo komakhelwane kumbe njani kulokuthi lathi size ukuthi ukhuluma ngani labantu ababingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ngathi le topic eyi-one every time kulo baba lo odlalithi singasivoteli MDC so mina uyangixaka ngoba vele kubusa amashoni angiwabandluli phinde sifake amashoni bheka kodwa baba e-South Africa isizwe samavenda silutshwana kakhulu kodwa uramaphosa ulivenda uyabusa naye e-South Africa engicabanga ukuthi labantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi kula mavenda onalawo akhona kodwa kukhathelekelanga ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi iZimbabwe veli kuse ngamashona ngamashona until end of the world angikuzwa ukuthi uzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili nantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi owetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uzakwethekelela isizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu beUkraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia, yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele Ukraine bayedinga ubuphepheli phandle. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Ukuba ngunkosikazi kamongameli bawubiza ngokuthi ungu-first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa ngu-Joe Biden laphana into enhle, into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama, umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi izikhathi ezinye izimpi eseseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama njengoba nje khona iWorld War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kubarrel yemachine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zaseUkraine lezi zisemazweni afana laboRomania laboSlovakia laphana ukuthi akahambe ayeyitshengisela njalo ayebacomforta njengoba sesazi ukuthi ukuba dispensed ngesikhathi elingazibisi selanga ngaso ukuthi icwele iganga ngesikhathi labe lingazibizelanga ngaso njalo leyo sizwe lezinhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kwempilo kokuye kwenza ukuthi udisturb ama inhlelo eziningi omama ezivama ukubona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho ke ngibona ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu ukujwayela ukuthi uqine kakhulu inxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo first lady la ukuthi akahambe ayifake isondo la akwenze kube lesho ukwenzela ukuthi bengazizwa bekodwa belahlekile.
Yona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babunkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature. Nxa ngisithi yimpi yesignature yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani osokusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yasejuswa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa. Okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sofana lokuthi sebesele besegcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sofana lokuthi basele bengembathanga nxa kokuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane. Okuyinto efana nalesi ake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zayahambisa eCuba. Kodwa ke iMelika ikashana kakhulu kule Cuba, kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenza njalo bazahamba bayayihlasela. Kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho, kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo, impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe laseUkraine ngendlela lidilike ngayo, lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungawukuthi into leyana eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi, kodwa ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziyazi vumelana okwavela kwavunyelana ngazo okungasozivumelana esiyabe siqala kathesi okuyisivumelwano savela savunyelana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelwano ezakwenza ukuthi impilo iyiphele. Okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride, ngibona ngathi kungabe yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Diva Dube ucubungula ezombusazwe. Siziphethe nebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla, abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Kuthi abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama school fees. Kunanzwa usuku lwe Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zeUkraine eziphephele kweleRomania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.